Siyabonga thina njenge bandla le-CCC siqhubeka ngohlelo lwethu lokukhetha abantu abazasimela ekhethweni lolulizayo. Siyazi sonke ukuba silezigaba okufuze umuntu adlule kizo ngemvana kokuba umuntu agcizeleleke ukuba usenguye ozamela abantu. Sesigabeni sesibili khathesi isigaba se-vetting ngemva kwesigaba se-nomination esokuqamba kumbe ukuqoka abantu abazasimela ezigabeni ezithize ezishiyeneyo. Kuyukuthi umuntu kuyabe kuhluzwa kuhlaziya ukuthi lowo muntu owanominethwayo ungumuntu yini ofaneleyo ukuthi amele ibandla le-CCC. Ngumuntu mhlawumbe onguye sibili olwela inguquko esigabeni sakhe lapha asuka khona. Ihlelo olulandelayo, mistake esilandelayo, yistage se-stakeholders consultation. Siyabe sikhulumisana khona labantu abathiyeneyo ezigabeni, abantu abamqoka ezigabeni, abafundisi, osabhuku, izinduna, labo bonke abantu esibaqakathekisa esigabeni. So into esiyenzayo msakazi into entsha, into enhle, into echazayo engathi exciting. The new thing is that it's exciting kuye wonke umuntu, into engazake yenziwe phambilini. Thina njengebandla le-CCC libandla liletha izinto ezintsha ebantwini, so yisisigaba sesikiso sona khathesi.
Kukhangelele ukuthi uhlelo lonke luzathatha isikhathi esinganani ukuthi luphutshe.
Luhlelo olubanjwe yinhlangano engathi Independent Commission, abantu abazimele lo bodwa abengelani le-politics yethu njengebandla le-CCC. Ngabantu abafundi basebenzise intando yabantu, abantu bazikhethela ngendlela ekhululekileyo. Lo ozaphuma uzabe iphume ebantu. Sifuna ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele abafuna babakhokhe. Njalo okunye okuqakathekileyo engingakutsho ukuthi lo nyaka sithe asifuni ukusebenzisa kuphela abantu abasebandleni lethu, sifuna siphumele ngaphandle size imibono etshiyeneyo yabanye abantu abakhokheli abathize, labantu abangekho ephakathi kwebandla esingathi ngama-stakeholders kodwa belakho abangakutsho ngebandla lethu. So into le esiyenzayo bakuthi into enhle, yinto entsha engazakuyenzakala elizweni kuleZimbabwe.
Akulangxabano na kulabo abafuna ukuncintisa?
Msakazi, ukubambana lokuzwisisana lokuthandana engikubona lapha eMathebeni South lalapha kogodlwayo kuyamangalisa. Abantu batshengisa kubamba, akula kuxabana, akula kuzwi kungazwisisana. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela. So yonke into ihamba kuhle, ihamba ngendlela emangalisa kakhulu. Ungaze uthi lolu hlelo luhlelo lwaluvele lukhona kudala, kodwa kukhanya uhlelo lwe-adopte i-CCC kumbe olwamukelwe i-CCC luhlelo obeluvele lufuna ngabantu. Siyabona ukuxabana nokungazwanani okwenzakala kwamanye amabandla lawa amanye esiphikisana layo, ikakhulu eliphikisayo, abantu bephikisana befuna ukubulalana. Akukho lapha ekhaya ku-CCC, abantu bayenza ngothando. Njalo into enhle engiyibona yenzakele ukuthi Independent Commission leyo ekhangela ukhetho lolu iphethe yonke into ngendlela yokuthi wonke umuntu uyasala esuthisekile, akula muntu uyasala ekhonona, wonke umuntu uzasuthiseka ukuthi uhlelo lolu luhambe kahle. So bakithi sisesikhathini esijabulisayo, esikhathini esimnandi kakhulu, esokuthi abantu bazikhethele abakhokheli babo abavele ezigabeni zabo ezishiyeneyo.